Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess leyo isuka from Supreme Court. Supreme Court yakuma-processes ezek.
Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqekilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilumkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,950 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu lanhlano 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala umnumzana Charles Madiwa uthi EMDC Alliance hiyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi EMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, umabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Labanye abe MDCT asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa uLwazi Sifanda, uSipho Makone, uMoli Ndlovu, uThamani Moyo, uGertrude Moyo, Pinel Denga, uChief Ndlovu, uNomalanga Khumalo, uTete Tshisoro Tshengwe, uYvonne Musarurwa, uKhaliphani Phukeni, uJanuary Sauke, uLindane Moyo, loMemory Munotshinzwa. Ibandla leMDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kusicelo sikaMadiwa liyakusekela akwenzayo. Kodwa iMDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Hayi, lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from the Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek adlula wonke abafuna ukuobject abaobject abathi bathumela 300,000 objections kube hlulile. So hayi, lokho abasebekuzama manje. So akulanto esizoyenza, la maphepha akhona siwatholanga. Hayi, zingabuthi siwathole singadlasa isikhathi sifu.
Umamangala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungene omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma yena le nto MDC Alliance MDCT? Anti into esizikhulumelezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje, kudala sadlula lapho. Basuka ba challenge court, court yadila lakho lokho. Ivikele idlulile yibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into ze court manje akusela MDC Alliance sebangabe MDCT bafuna ukuhamba be ku extraordinary congress yethu. Ukuthi ngempela ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khaliphani Phukeni sikhulumeli se MDCT. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela iMDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthetho wandaba eliphezulu iSupreme Court. Kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunanzelela kwami lokho vele khona kulani lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga, siyazi ukuthi wathola i-45,000 votes kuphela. Kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba yinkokheli. Kodwa ke ngokusebenza kwepolitika, hayi nangu siyambona usekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani kuphela abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende. Udaba lolu lusacujongulwa umthethwandaba.
I-Supreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso somthethwandaba phezulu silokhe sikhona, angiboni kule linye idale elingavuma ukuthi singananzelelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe, ngoba yibo phela abaphiwa ingxobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho. Uyaphetha ngani lokhu?
Asazi ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa nxa nginanzelela indulo xawuxawu kuzahamba kanje. Lo mdlwangu mdlwangu sizabunanzelela kusenzakala kuze kufike ukhetho luka-2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba, ngoba lapho ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machovana Ncube yingcweti kwezemithetho. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. iZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uZulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo semthethweni. Inengi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siba lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abanengi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usuwanika lowo mabondi i-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echoye ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa wake inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo. Abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshenisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizimisi bechazeke ukuthi uyisevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi kona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba he transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna ukhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke iprotection.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamachumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo zinga. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezinike ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le stability. Ngenxa yokuthi iCovid ikhona amaboda amaningi avaliwe, ama import demands malutshwane, so uzananzelela khona ukuthi imali ekhona nale encane yenelisa kwenza lokuhlanganisa. Njalo ungananzelela khona ukuthi iReserve Bank yavala irandom trading yeko cash obekuyi easy access yabantu ukuthi betrade ilocal currency bedinga i-foreign currency. Kwenzeke kwabangani kuwabelwa into ze-foreign currency. Kodwa siyakuthi asipheni isikhathi, kuhle ngoba songamaviki ayisithupha kule stability, but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuyanga.
Abanye bayabuza Shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka iqonga.
Masikhangele into kuthiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha la adlulileyo ale stability bebavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwo wonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba kumba bayibhida bayithole. So abanye baloko besiya emkambo omnyama, njalo usithi besiya emkambo omnyama uza kunanzelela la kuthi amarete emkambo omnyama ayehlonanga kakhulu lama rates asiwathola ku-auction. Yikho uzananzelela ukubana abomabhizimusi abaningi balobungesi ngathi bungezwa, ngoba ungakhangela amanye ama-price eZimbabwe ngama-price athengiswa into ezithengiswa ngama-US dollars zibe le-inflation. Ngathi akukhwelile nge-RTGS oyiZimbabwe dollar kuyakhwela njalo nge-US dollar. Ungananzelela ukuthi kule sinkwa abesesithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola, uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo. Ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingamadollar 50 ngama-US dollar. Uzitshela ukuthi i-inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina eZimbabwe.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimu live ithi abalobi bakwelebhilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsitsi Dangarembga elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. Inyo Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDCT lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. Soku yisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi we-Studio 7, siyaluthanda uhlelo lwenilelo basakazi we-Studio 7, njani kuphila? Hayi, mina ngiziphilele. Ngamafitshane ngathi yeyi lolu daba lolu olukwenziwa yihulumende yakithi eZimbabwe le kalulungangayo, kade bayesabani ama-by election. Bona abantu begcwele iganga lonke bebutheni, bayesabani iZANU PF layo sisesaba ukudliwa mani. Njalo vele siyakwazi iZANU PF ngazingadibana le-MDC Alliance vele ngekubona umdlalo vele. Njalo futhi okunye ukuthi ababalisi kwawabakhona umbalisi ongakholisa imali elingalo mfano weLusimbuzi iqiniso. Aleli lizwe selifile kakhulu mani, asikwazi ukuthi siyaphephela ngaphi. Sesibotshwa izinyawo lezandla besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambana neni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba basike siphume eGibhithe singene eKhenani. Njalo ngisithi kulaba abakhokhelwe MD Alliance, bambana nani madoda, libambane kwefu 2023 libambeni, siyalibheka. We are rallying behind you. We are supporters in the city. Lastly, Kuluma Kunje Nkuluma Nsebutswana siyahawula ngapha. Ngiyabonga basakazi wethu Studio 7 lihlaleli njalo.
Salubonani, salubanani ecingweni. Hayi, yimi lona engabuzayo ukuthi lapha ngo-Studio 7 yini na? NgiseZimbabwe. Ati ncingo likwanitha ngicela ndimphendule ngithayipuze ngikhulume. ngifuze ngikhulume lami ngoba angikakwazi lethi studio 7 kube station kade ngicela ngikubuze ukuthi studio 7 yini na studio 7 Voice of America ngicela ngisizwe ku radio but yade ngifuna ukubuza
lalele sizohlungana elikhuluma egugu rawondo sasifunda ngenxa yalomuntu oshileyo eZimbabwe lo kathesi nje lesithupha sathwala nzima kuze sibuhlungaza isithupho ngasosuswele ngenxa yalomuntu oshileyo obaba bedwayele isosha khona ngapha eZimbabwe la bebahlukuluza angazi lokuthi wayangaphi ngicela indingise bakithi mayesaphila hayi ungabe bemazi la wayele isosha khona beZimbabwe bana babe child akwa belishotsha esesigrupini kankomo manzizo mawuthi uyaphila ngicela indingise bakithi mawuthi ukhona omaziyo ulifethi ncube mawuthi usaphila ngicela ingazise lami sifisa ukumbona ilokho ngobaba wethu sicela ubamazi malweke saphila uma sezithwa nyama ro 96 mawuthi usaphila ulifethi ncube kibo wayeswe enkaya ezenka abafo wabo kungojabu mangena lofiso mangena cela isidingise mayesa kile lobaba sicisi babo la sibe mwazi ngoba sinso sazalwa sizothwa baba nguye uzibana elishotsha khona ngapha la bebe silu impileyo namanje asimazi ngamehlo mawuthi usaphila sicela isidinise lifizi ncube
salibona kustudio 7 ngiyalibingelela nje lonke isihlobo zikankulunkulu siyabonga bakithi sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona abantu benkosi siyabonga mpela okhulumayo uMthokozisi ngikhuluma nje ngilapha eGoli ngiyabonga kakhulu mpela ngijabula ngiyabonga
ngiyabasekela beStudio 7 sanibingelela sibosho ngohlelo zelizenzayo mina indaba engikhuluma ngayo yile ekugejwa kwabantu amathamba ombuthazo ye-ground last year kwaba le commission yabuya azosibiza sahlangana ukuthi izabuye iphenduke izokhuluma lati kodwa sokuthushwa ngokuthi sokugejwa amangcwaba bengakaphenduki uzokhuluma lati mina ngumama owahlukumezayo owasila esikhaleni seninarithi ku-ground namanje umntanami ubona ama-specs owafakwa ngikini ele 2 weeks esele inzosohlunga kakhulu indaba yeground le yokukhunya ngamnanga kwethathalula nje efuna ukwenza amandebele abantu abangachabangini ufuna ukwenza noma yini empilweni yakhe
kanti njani bantu badala sibonga umsakazo wenu sathi lathe kuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yamasanitizer le bakithi yasihlupha ngapha emathebelelenti sithi sicela isincedise lohulumende songathi angenela hayi ngokuphi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi le-Afrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weleBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kamongameli Donald Trump, umnumzana Mike Pence, lomsekeli kamnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kunxoxo mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump loBiden kunsukwana ezedluleyo. Ababili lava bakhangelelwe ukuchukana phezulu kwendaba eziphatha umnotho welizwe umkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuchiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yachiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le ekaPence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthangela nxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabatheka kungxoxompikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane weCOVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli leCOVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just eAmerica, but ngiyabona lapha eAmerica khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama vaccines. Ngibona ikhampani ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama shares sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungelancedo ngoba bathi igciwane leli ele COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lo election lube khona. So yikho akuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le health yakhe. Ngibona abantu ababe khona abainfected, sibona lo speaker wakhe uspokesperson uKellyanne McEnany la esela ligciwane leli leCOVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthini ngalokho?
Yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengafisabi ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye ireport isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi the next week or 2 weeks ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yiCOVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjelwe umkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha eHigh Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli beMDC Alliance. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxompikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamile Nkomo.